okwangathi sigakubabile lutho sibe siyenzile kodwa siplani ikhonana sibenzile indawo lapha abangathengisela khona endawoni.
Kuyini eselikwenzile kathesi?
Thina siyaxwayisa i-special amavenda ukuthi khona hhayi ngingazithengisela kodwa asisalibophi ngoba kasisela industry. Njalo futhi imisebenzi ayikho, i-industry yethu sigcwele amathesi.
Abathengisayo bathi i-council batshela okunye, le ngatsha zikahulumente zombili ze-local government le-small and medium enterprises bebatshele okunye okwehlukileyo. Kuyini kathesi abathengisayo labo abakulandelayo?
Hayi labo abathengisayo abakulandelayo kathesi sebelandelayo ukuthini i-council ithini abayibo ababanika lezo ndawo.
Usichasisele khonokho okwama-pavements, usichasisele lokwamagwegwe.
Hayi ama-pavements kasikabi le ndawo sibili ukuthi khona sizabanika endaweni enje sisakhangela ukuthi singabafaka ngaphi kwendawo. Then okunye okwemagwegwe kuzaba le agriculture laphana emagamtrini along Kempstead lapha lalaphana emagwegwe west shopping center lapha lapho ezazama ukuthi sifake ama-resident khona phana ukuthi labo bazincede ngezilimo lezi abangazilimi.
Solokhu laba khona yini lolu hlelo?
Lukhona ngale kuzini e-dam plantation manje kukhatshana njalo abantu sebebaningi kuminyeni.
Bayathelela ngani?
Siyazama ukuthi sicele amabhonzi especially kuleter day saints yibo bake banika amabhulu angu-3 ngafaka 1 emazwi primary 1 emagwegwe west shopping center eyodwa ngayifaka lapha e-Dines but i-Dines aseleyitshontshile.
Luhlelo oluzaqalisa nini lolo ukuthi abathengisayo bethengise ezitaladini labalimayo beqalise ukulima?
Hayi kusho ukuthi nxasekulungiswe kahle kakhulu especially umnyanya vele eseyenze ama-arrangements lalaba abangamphathisa mayelana ngama-vendors.